Ngapha kunzima, ngabe ngibuze eminyakeni emibili kumbe edlulileyo. Bengizakutshela ukuthi ube ngasazabuyele, you know. And futhi ngifisa ukuthi angabuyele. Kodwa ngokwenzakala kwezinto kukhona, angithembi. Angagcina ebuyela sibili. Ngoba akukhanya kunengo esingakwaziyo kukhona kwenzakalayo la. Ngoba umuntu lowo sewabulayo uzenzela umathanda futhi. Kubona laba abancintisayo ongaba lamandla okuthi kungaba lethuba lokuthi angaphosa akhiphele umuntu ngubani. And futhi akayisikho ukuthi kunzima ukuthi kutholakale umuntu. Mhlawumbe kungaba kuyikuthi bona laba abakhona kathesi akukakhanyi ukuthi onguye ozathatha-ke ilokhuzeni i-nomination ngubani. Kodwa yena uTrump ose abantu abaningi la labamsupporta ke basamsupporta kathesi ngezinto eziningi azenzayo lezinye izinto ngoba sikhangela le trade war, you know, i-America i-trade kakhulu le-China. So sebulela amabhizimisi amancane lamakhulu ikakhulu ama-farmers okuyiyowa ibhesi yakhe. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomani kodwa ibhesi ayelayo kayiselayo njengakuqala.
Uyabona izizalwane zeZimbabwe kumbe abanye abantu abansundu bephatheka kwezombusazwe lapha eMelika ekuvoteni.
Engikwazi kakhulu lami futhi engikwenza ukuthi singena kakhulu nxa sekubuya kuma-presidential ngoba lapha kumalokhuzeni amancane ikakhulu nxa uhlala kuma-towns amancane kumbe la ama-cities avela ngenxaya ngawo ephathi ethize, let's say uhlala endaweni ze-Republican njengathi lapha ama-Indiana. Ithuba lako lokuthi ungayenza umehluko hayi hayi vela kula chance kakhulu. But kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaphatheka kakhulu ngokhetho lolo kuma-presidential. But kuma-councilor lani hayi mina lami ngisebenze ngawuthela iqiniso mphongo ufaka nje even umuntu ngingamazi ngoba kuncela.